Chris, ukhetho lwe-America besilokhu sonke silulandelela lakathesi. Ngilokho ngilulandelela. Ukhetho lwe-America ngiluzwisisa mbijana hatshi kakhulu, ikakhulu endabeni ze-Electoral College. Into engiyizwisisayo ku-Electoral College ukuthi okwakuqala i-state le-state sase-United States of America, nxa kuthe kwavotwa sile number yama-electoral, okuthiwa i-Electoral College, okutsho ukuthi kuma-states amaningi ngaphandle kwamabili, oyabe ephume lamavoti amaningi nguye okuthiwa khona uyathatha i-Electoral College yonke yona leyo, ngaphandle kwama-state amabili lapho enziwe khona ukuthi hhayi bangashiya kuleyo Electoral College yakhona ababe beyiphiwe. Ngingathi yikho engikuzwisisayo ngokhetho lwase-America. Kodwa okuhle njalo kumnandi ngokhetho lwe-America yikuthi siyananzelela ukuthi lukhetho olule-transparency emangalisayo.
Ngize kuwe Mnumzana Mabhena, wena uthini ngokhetho lwemelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani?
Thina eZimbabwe sibona ngani olwethu ukhetho kumele kube yilokhu okuthiwa yi-proportional representation, ngoba khathesi sisebenzisa lokho okuthiwa yi-Westminster esakuthatha eBhilithane ngo-1980 okwenza ukuthi amabandla amancane kumbe ngithi mina abantu abayimhlobo mhlawumbe emncane singakubiza ngaleyo ndlela ama-minorities, kumbe njalo futhi amanye ama-minorities kungasayi ngemhlobo, izwi labo kalizwakali endlini yesichayamthetho ngoba sisebenzisa lokhu okuthiwa yi-winners take all. Thina eZimbabwe sifisa ukuthi ukhetho lwethu lufanane lolwe-South Africa, ukuthi abantu bakhethe amabandla ezombangazwe, kuthi kungakhethwa amabandla ezombangazwe bese kuthi indlu yesishayamthetho ibe isiyiyo esikhetha ke umongameli, njengendlela okwenzeka ngakhona eSouth Africa. Singalandela okwenzeka eMelika ukuthi umongameli ukhethwa yedwa, sibona ngani kunika amandla kakhulu emntwini oyedwa. Thina sifisa ukuthi amandla abe sendlini yesichayamthetho ukwenzela ukuthi umongameli engabi lamandla amaningi, bese kuthi ke
Mnumzana Simanda, wena uthini ngalokho osekukhulunywe ngumnumzana Mabhena?
Ngaphandle kwe-transparency, ngithanda ukubongela ukuthi khona ama-institutions ase-America. Ngiyamangala ukuthi ngabe kuthiwa khona uDonald Trump bekungu-president wase-Africa. Lapha e-Africa ukuthi khona i-electoral board eyiyo ebona ngokokhetho, iyabe ibizwa ukuthi buya lapha wena, lokhu ukwenzelani? Ngiyakholwa ngabe kudala sazi impumela yokhetho lwase-America, kodwa ngenxa yokubana e-America bayahlonipha ama-institutions njalo ama-institutions akhona azimele, mbona ngani leyo yinto eyenza ukuthi khona ama-elections angale abe mnandi. Kanti njalo kukhanya ngani ama-elections ngale a-devolved, okutsho ukuthi isiqinti lesiqinti siyazibalela ama-results acho aso bese besithi bona lapha owini leyo nguzibani, hhayi uzibani udliwe. Kakusamelela ukuthi ama-results onke ebuthaniswa ndawonye lapha bayafika khona abanye konjelwe ngempopho ukuthi hayi ama-results lawa kuwatshintsha.
Ngize kuwe Mnumzana Mabhena, wena uthini ngokhetho lwemelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani alucacanga ngendlela esijayeleyo efana lekhaya eZimbabwe?
Njengoba imelika ikhanya kungamabandla amabili lapho usekelo oluphoselwe lingane, kumbe nxa umuntu ewine ukhetho kwesinye isigaba nguye ojwayele ukuthi angaphumelela ukuba ngumongameli lapho okulabantu abavotayo abaningi khona. Yikho esikuzwisisa-ke ngaleyo ndlela ukuthi zikhona-ke lezo ndawo emelike ukuthi umuntu nxa ephumelele ekhethweni kulezo ndawo kumbe kulezo zigaba ezilabantu abaningi uyangena ukuyenzeka ukuthi abe ngumongameli, kodwa engavele alahleke khonapho kungamehlula ukuthi abe ngumongameli. Yebo, yena kakuzwisiseki kumahlabezulu ukuthi ukhetho lwemelika lumi njani kuyabadida abanye nxa kukhulunywa ngama electoral college kukhulunywa ngepopular vote sibalutshwane kumbe ngithi balutshwane abakuzwisisayo kodwa ke lokho angithi yinto evela kithi ngemva kweminyaka emine asonto esizihlupha ngayo insuku lamalanga ngoba isikho kwethu kodwa abanikazi bona emelika bayakuzwisisa yikho kulokho kukhona bengazake bakhulume ngokuthi kuguquke.